Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 23 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Gezani izandla zenu la lesipho, isipho sibili eright liyenze njalo ama-sanitizer. Nxalise emakhampani lapha lisebenzisa ama-sanitizer.
Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale bele coronavirus bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcelelo kuswelakala kolwazi kumemethekisa lomkhuhlane.
Ekuqaleni kuhlatshwa umkhosi walo mkhuhlane, umphathintambo wezogatsha lwezempilakahle wasethekela lesi sibhedlela wasithembisa njalo bana kule mali eza kulethwa.
Umasipala wakoBulawayo uthi uhulumende kumele aphange amuphe imali yokuvuselela isibhedlela esikhangelane lezigulane ezile coronavirus eseThorn Grove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcele yelizwe lokuswela ulwazi kukaZulu kuzabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla njalo udale umonakalo omkhulu elizweni. Ababili laba izizalwane zeZimbabwe ezike zethekelela emazweni ahlaselwe kakhulu yilomkhuhlane. Isigulane sakuqala esihlala eVictoria Falls sibanjwe lomkhuhlane ngemva kokwethekelela kwelebhilithane, kwathi esesibili siubanjwe ngemva kokuya eMelika. Iningi lithi imingcele yelizwe kumele ivalwe, umongameli Emmerson Mnangagwa alandele umzekeliso wenkokheli eziningi okuvimba ukungena kwezizalwane zamazwe ahlaselwe kakhulu yilomkhuhlane. Sixoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Laba bantu laba abanye amazwe kusabevale amabhoda awo. Kati thina siloko sivulile amabhoda uhamba njani? Uzakhangela ukuthi khona abantu bonaba ababuyileyo ababanjwe ngalowo mkhuhlwane ayisibo abahlala lapha, kade bekomanye amazwe basebebuya lawo umkhuhlwane lowo, ngoba thina asivalanga amabhoda ukuthi abantu balaba bake bahlale khona ngale. Thina uyabona udubo esilalo lapha elizweni leZimbabwe akula mithi, akula vele le mishini engakhangela ukuthi khona umuntu lo ulawo umkhuhlwane umbekala. Khumbe siyazihambela so sesivele sesipolile mnumzane. Abantu beZimbabwe engaba kucela khona ukuthi khona abantu benkosi liyakwazi ukuthi akula mithi la, liyakwazi ukuthi khona akula madoctor la. Amadokta axotsha umsebenzi ukade, yikho bayazisebenzela nje bezidubekela abantu kaMlimo. So lina kungcono lizidlalele esindlini, emabhawa lingayi, emachechi lingayi, ezimfeni lapha lingabambani izandla. Gezani izandla zenu la lesipho, isipho sibili eright liyenze njalo ama-sanitizer. Nxalise emakhampani lapha lisebenzisa ama-sanitizer. Yikho engakutsho ngoba uye uhulumende wethu vele asimthembi, ngitsho lakanye kathe solayo umongameli uyaphonga uyeqha ehamba emazweni esiyabuthana nalo mkhuhlwane lapho atshelwa khona umntu khona kulo mkhuhlwane yena lokhu ehamba.
Isibhedlela esikhangelane lalo mkhuhlane koBulawayo eseThorn Grove sibikwa singalungelanga khona ukugcina izigulane ezibulawa yiloba yiwuphi umkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Into ezisa ubuhlungu lapha ikuthi khona uhulumende wethu kalandaba labantu. Izibhedlela zonke zikahulumende, they are not ready for this coronavirus pandemic. Kathesi bathi Wilkins, that's a cancer hospital. Ezibonela ukuthi khona kufanele ukuthi khona sibe prepared ukuthi sifayite lo mkhuhlwane. bayazenzela abaphuka imali ngohulumende bayazidingela izimali zonezo ezilutshwane bazibathathe le mali yokuthenga ama-chemicals ukuthi khona balungisise Wilkins khathesi uhulumende tshona ebhoda ewilkins engathi yisibhedlela sekarhulumende urhulumende kahambe eharare hospital ahambe eparenyato ahambe empilo ahambe ethony groove akulalutho ngitsho urhulumende lo is sleeping on duty
emingceleni efana le-Bait Bridge le-Plumtree elokhu ivuliwe kubikwa kungela zibhedlela ezingaphatha lomkhuhlane ulubona njani lolu daba
yikho lapho engikukhulumayo ukuthi khona amabhoda la kube kufuze avalwe njengamanye amazwe avalileyo amabhoda
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusilela kolwazi olwaneleyo ngomkhuhlane lo kufaka uzulu weZimbabwe engozini enkulu enye yalezi ngcwethi udokotela Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla esibhedlela sempilo kobulawayo uthi kumele uhulumende asungule umkhankaso obanzi wokulimukisa uzulu ebhala enkundleni yeTwitter umnumzana Ngwenya uthe njalo uhulumende kumele enqabele ukuhamba-hamba lokuhlangana kwabantu ngaphandle kwalokho udokotela Ngwenya uthi umkhuhlane we-coronavirus lo ulakho ukubulala abantu abaningi eZimbabwe kusenjalo imbiko yokuthi isibhedlela esibhekane lokuthatha izigulane ezilomkhuhlane we-coronavirus kobulayo eseThorne Grove kasilungelanga ukuhlala izigulane sokudale ukuthukuthela okukhulu kuzulu waleli dolobho umasipala yena uthi uhulumende kumele amncedise ngemali yokulungisa lesi sibhedlela sixoxele ukhansila waleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube
uhulumende njengoba lesi sehlakalo sesidikleywe ukuthi i-national disaster sihlasela ilizwe lonke sikhangeleleke ngendlela ephakemekwana uhulumende athele imali ukuze lesi sibhedlela sikhuphuke siye ezingeni elingaphezulu esinjengese-hare leso okuthiwa i-weclinic leso ukuze sibe phezulu sibili ekuqaleni kuhlatshwa umkhosi walowo mkhuhlane obona umphathintambo wezogatsha lwezempilakahle wasethekela lesi sibhedlela wasithembisa njalo bana kule mali eza kulethwa kodwa yolokhu esiyilindile njalo siyazama thina ngesilakho ngezisebenzi zethu ukubana sonke isikhathi sinanzelele abantu abangabe becatsha ngethubala lowo mkhuhlane
livumelana labezempilakahle yini abedale lephalamende abathi izinto kazimanga kuhle esibhedlela seThorne Grove
and siyavuma sibili into kazimanga kuhle ikhansili kayimelwanga kuhle layo kwezemali ngaye wonke umuntu kodwa njengesibhedlela esisiza kangaka njalo kulo mkhuhlane ongaka besikhangelele ukuthi kubanjiswane phakathi kahulumende njengokuthembisa abakwenzayo lapho obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zempilakahle kuhulumende akukhulumayo lapho ezesethekelele isibhedlela seThorne Grove lesi ekhuluma ngendaba yecorona
izakhamizi zakobulawayo ungazixwayisa ngawaphi amazwi
into eqakathekileyo yokubana abantu bakithi kabananzelele lezi zibonakaliso ezikhulunywayo ezecorona be-avoid indaba indawo yokubuthana lokuhlangana nje labantu abangaziyo ukubana bavela ngabi njalo besebenzise wona ama-sanitizer la afanele ukwenziwa njalo umuntu ma ecabangela ukuthi engabe lawo lowo mkhuhlane kasheshe ayebona abezempilakahle ukuze bamsize
umnumzana Mlandu Ncube ngukhansila wakobulawayo abenkolo ezijiyeneyo abanengi kabayanga ezindlini zokukhonzela izolo ngemva kokumiswa kwemibuthano yabantu abedlula ikhulu nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus wona osungenile eZimbabwe njalo osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu emhlabeni jikelele kodwa abanye abamasonto alamalunga aphansi kwalikhulu bahambile emasontweni Le yinto esolwe ngabanye abathi uhulumende ubemele avale yonke imibuthano kungakhathalekile ukuthi ilabantu abangaki ngoba iqiniso ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka phakathi kwabantu ababili nje kuphela ingqe omunye wabo elawo. Sixhume umfundisi uSeni Spanda wasichazisela ukuthi bakhonze njani abanengi izolo.
Amabandla amaningi kukhonzwe ngendlela ehlukeneyo. Abanengi intshumayelo zithunyezwe ebulenjini, abantu ade bebuthana ezindlini zabo bezimuli belalele intshumayelo athi khona. Abanye njalo bayenze okuthwana ngesilungu ama-cell groups ukuthi bahlangane kube zimuli ezimbili kumbe ezintathu zihlangana endlini eyodwa. Labo ke babe labo njalo belalela intshumayelo bese beyixoxa ke bebodwa khonapho. Njalo bekuthunyelwe ebulenjini izingoma ade zihlatshelwa. Abaningi ade bekhona ebhukini lobuso kusenziwa inkonzo khonapho abantu bexhumana layo besezindlini zabo ngobhuku lobuso ebulenjini. Njalo into nje ebisiduba ukuthi siyazi ukuthi kuyabe kudingakala ukuthi nxa ungena ebulenjini kubeke le service provider eyabe izakwanisa ukukwenza ngendlela enhle. So ngesikhathi esiningi abane ngade becina bekhutha kwezinye indawo ngoba siyakwazi ukuthi kwezinye isikhathi kuyabe kusiya phezulu kumbe kusiya phansi amagagasi ebulenjini.
Yebo, sibone uhulumende misa imibuthano yabantu abedlula ikhulu. Kodwa ngendlela esesibone ngayo lomkhuhlane umemetheka, akukhathalekile ukuthi abantu bakhonza bebabili kumbe bebathathu, nxa ekhona olawo uyahle umemetheke. Ulubona njani lolo daba?
Ngokubona kwami lapho esesiya khona nxa njalo sikhangela ukuthi vele lona ilizwe lethu lalapha eZimbabwe alila mithi, alila sibhedlela. Into ebingcono yokuthi ngabe abantu bayahlala ngekhaya bekhonze bengekhaya ukwenzela ukuthi labagulayo kumbe kungaba lo mkhuhlane ube khonapho ukwanisa ukuthi usetshenziswe khonapho endlini. Kungahlangana abantu abanhlanu kumbe kusiya phezulu, asikwazi lwani uyabe vele ngaphi kumbe siya ngaphi, kuba yingozi yokuthi abantu bengathelelana. Nxa njalo sikhangela amazwe anjengabo Italy, sifunda isifundo esikhulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane uyamemetheka masinya. Mina ukuxwayiswa kwameni lakho kwamanye amakholwa ukuthi asinanzelelenini ukuthi loba sikholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa. Vele yona inkonzo ubudlelwane bethu lo uNkulunkulu abukho kubuilding, kusakhiwo lesi singenela kiso, kodwa kusenhlizweni zethu. Ngakho siyagwanisa ukuthi uNkulunkulu sikhulumisane laye singekhaya, simelele ukuthi kuze umkhuhlane lo uzudede kube lula ukuthi abantu bezihambele. Singananzelela kulomunye umfundisi ade thumela namhle ekhombisa ukuthi kadantsho uNkulunkulu waxwayisa uJosefa ubaba kaJesu ukuthi abalekele eGibhithe ayecatshisa uJesu ngesikhathi sokule ngozi emntwaneni uJesu. So kutsho ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyabe funa ukuthi sibuyele ngemuva, hayi khona ukuthi sinqotshwe yikufa kumbe sinqotshwe ngumkhuhlane, kodwa kuyinhlakanipho evelela kuNkulunkulu. Siyakwazi uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu uyasilisa, kodwa singeke saba ngabantu abangalanhlakanipho sifake abantu abaningi engozini. Ngakho yikho ukuxwayisa lokhweni lakho.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azimisele ukubopha abantu abazatholakala besephula umlayo wokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu emizameni yokulwisana le-coronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi inkonzo eziningi ziwulandelile lumlayo izolo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyi loba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakaza abahla bathande kakhuluma ngohloniphana umoya ekwandentepe lapha nawo kopindi. Kukhathazeka nje kuphela ngesimo se-corona ekhona zihluphile esikhona siphila kulelizwe, kodwa esilethemba ukuthi uNkulunkulu ukhona uzangenela kikho laphana, ngoba isibalo sabantu abayitholayo le nto le sinyuka cishe malanga wonke. Kuyinto ezisusizi kakhulu, ngibe sengiyakhonza ebantwini bonke nje abangaziyo lakoba efamily yami laphana komoya opindi. Ngikhonza entepe emawane kibo bonke, ngiyakhonza. Amen.
Livuka njani emsakazweni? Ikhuluma nje lo lakhe khona ke emagwe lapha esigabeni sika Mathema lapha. Mina vele into emphatha kabi kakhulu lapha zihlobo ezinhle ikuthi indaba le e-coronavirus le ayindaba e-coronavirus le mina kayimphathi sili kakhulu njengomuntu olilunga nje lenkonzo osontayo ukuthi manxa sowufika izikhathi zamakhefu le-corona layo isikhonapho-ke khona kusokungumbono omuhle kakhulu ukuthi kuvikelwe leli gciwane le-corona abantu bengabuthani okuningi. But-ke ngibe sengizibuza ukuthi kathi manje njengobana kwelakithi lapha ngendlela okuvikeleka ngakhona-ke mina ngokwami kangikakubona ukuthi-ke kuvikeleke kakhulu okunganani, ngoba ngikhuluma bengisemngceleni kwabebhoda lami ngibona abanye-ke bechapha-ke khonapha nje ngathi izolo, kodwa-ke isimanga bengisibona abantu bayazichaphela nje kuphela ngokubhadala imali umuntu engena amaphepha aphuma yele angena ayela ayewoda ayele. Ukuthi manje-ke njengobana-ke kuloku kusesele nhlelo ezinjalo-ke fo kuzavikelwa njani njengobana vele labantu bezihambela abaye kubhadala bona abale-corona begcine-ke sebengenile elizweni. Singawohulumende iyakuqinisa indaba ye-corona le ngoba hayi Jesus hlupile. Ngiyabona.
Ye, linjani bomsakazo we-Studio 7 abasakazi nabalaleli? Hayi, mina ngujamela ngingapha eshitungwisi. Into enzama ukuthi ngikhulume ngayo lapha, ngizama ukuthi ngiphe ukunqoma uhulumende lapha abathe khona hayi sokuvalwa lapha nalaphana nalaphana nalaphana. Ukhangele ukuthi izikolo nje kuthiwa sebentshintshile nelanga elokuvala sebeyavala kungolwesibili, hhayi kuyinto enhle. Kodwa ngisadidekile nje kancane ukuthi nakuyikunqabela ukubuthana kwabantu abaningi. Kuyathiwani indaba ama-Q kuzupuko lama-Q ukudinga ifiwelo lama-Q awempuphu? Angazi ukuthi kungenziwa njani lapho, ukuthi ngoba kungasala kukhona khonoko kusho ukuthi kuyabangela futhi konke umzamo owenziweyo lowo ungancedi kangako. Impuphu imele itholakale ezindlini abantu behle. Kuyathiwani? Ukudideka kwami lokhu, hhayi. Ngiyabonga balaleli nabasakazi.
Ninjani balaleli be-Studio 7 nabasakazi? Okhulumayo Smeli Nkosi. Ngikhuluma kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Hheyi, indaba le isihluphile le. Sesikhulekela nje ukuthi ingabuyi ngapha eZimbabwe ngapha. Ngoba mina angilasiqiniseko sibili sokuthi mpela izinto zangkhona sezilungisiwe zonke, ngoba kathesi nje kushota iparasiti. So hayi, anginasiqiniseko sibili sokuthi khona eZimbabwe bathi sebelungiselele, but ngilama-doubts. Njalo isibhedlela sabo sikhatshana kakhulu. Ongangokuthi umuntu osuke Plumtree nxa engabanjwa ikorona leyo esiyafika khona le Harare uyabe phila sibili.
Mna ndithanda ukukhuluma ngodaba lolo lekorona lolo. Mbona ngani uhulumende lapho uyasigxekisela? Uhulumende ufuna ukuvalela ikorona phakathi lapha elini, ngoba nxa bekhuluma ngokuvalwa kwezinye izinto zonke ade sikhangele ukuthi kuzakhulunywa ngento amabhoda asevaliwe. Kumva ubana kuzovalwa zonke izinto phakathi eZimbabwe, ngobana umkhuhlane uvela phandle. Ukuvalwa kwezikolo namajeji lokunye okuningi akungancedi nxa amabhoda ekhamisile, ngoba bangena phakathi kwamabhoda babuye ezindlini lapho bawafika beshiye khona umkhuhlane. So ukuvalwa kwezikolo lokuvalwa kwamajeji lokhu akungasebenzi lutho nxa amabhoda ekhamisile. kawavala amabhoda kawavala kubona kulo umuntu ongenayo khathesi umkhuhlane lo bathi usungenile ungena ngabantu abavela phana uhulumende kakhulume ngako lokhu uqakathekisa ukubana enathola imali ngobana izinto zonke ezingenayo zitholisa yena uhulumende imali balandaba le mpilo yabantu hhayi mna ngibona ubana ngabe uhulumende kathi sekakhula umkhuhlane onzima lo umkhuhlane esabeka lo njalo ubuya kubi kakuvalwa amabhodala isibonto kini okuthatha indawo ngoba akumanga kuhle la shuwa nyabona akumanga kuhle umkhuhlane kawuvalelwe phandle akhona ukuthi uvalelwe sophakathi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele Germany, unkosikazi Angela Merkel, uzihlalise endaweni engafinyelelwa muntu izolo ngemva kokwamukela imbiko yokuthi udokotela wakhe omhlabe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wenyumonia ngolwesihlanu usebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Umeli weKentucky kudale leSenate umnumzana Rand Paul ube ngusenator wakuqala weMelika izolo ukubanjwa umkhuhlane weCoronavirus. Akhona amalunga edale laphansi eleHouse of Representatives lawo abanjwe lomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili eMelika. Amabhizimusi angena kunkulungwane lenkulungwane abikwa elakho ukuvalwa ngenxa yokulahlekelwa ibhizimusi okudalwe ngumkhuhlane weCoronavirus. Amankampani amanengi amile ukusebenza okwamanje emizameni yokuvikela izisebenzi kulumkhuhlane. Abantu abanengi labo batshona bezivalele ezindlini. Sixhume usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Umkhuhlane weCoronavirus lowu osumemetheke umhlaba wonke uliqiniso njalo uyisivunguzane somkhuhlane osumemetheke wagcwala umhlaba wonke. Ngiyacela sibili Zulu weZimbabwe ukuthi lihlale ezindlini lizivikele kulo umkhuhlane ngoba lingabe liphuma phandle lisenza izinto esizibonayo lapha kwamanye amazwe abantu bejabula nje lizaphela lithi dudu. Njalo futhi lingayenza njengo-president u-ED Mnangagwa okhuluma esithi abantu bonke bahlale ezindlini kodwa yena lokho esenza ama-rally akhe awezana PF ehlangana labantu espreader umkhuhlane lo we-coronavirus lizaphela lithi dududu bantu baseZimbabwe. Ngiyalitshela sibili khangelanini thina ukuthi ngapha eMelika e-Italy konke Europe ngapha ukuthi umkhuhlane lowu usugcwele njani. We have one of the best healthcare systems in the world and we are failing to combat this outbreak. Please, hlalani ezindlini.
Siyazi ukubana ungusomabhizimusi. Amabhizimusi amaningi ayakhala athi aselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yalomkhuhlane. Kwelakho icele ungathi kumi njani?
Mnumzana Nkomo, khonapha ngilokudana okunzima mfowethu. Njengomnumzana nje ongusomabhizimusi lapha eMelika ngilezi sebenzi njalo ikhampani yami dependa ngama investors and ama investors lawa have lost millions of dollars ku stock exchange yetu lapha sibonile Dow Jones le S&P konke kusiwa kusithi vuthu ndoda. They lost a lot of millions of dollars. Sinje khonapha sihlezi asila mali asibhadalwanga asikwazi ukuthi sithini izisebenzi zikhangele mina lami ngikhangela ama investors. So vele kuyingxaba ngxoza ndoda lapha eMelika abantu kabakwazi ukuthi bathini. Njengokubona kwami mina ngibona ngani kuzaba lama bankruptcy companies more than abantu ababhubhayo ndoda ngoba sokukubila kuvisibili nxa abantu bengasasebenzi behlale ezindlini kodwa kumele bedle bebhadala ama bills wonke angazi ukuthi sizakwenzani mnumzana Nkomo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale bele coronavirus bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcele lokuswelakala kolwazi kumemethekisa lomkhuhlane. Umasipala wakoBulawayo uthi uhulumende kumele aphange amuphe imali yokuvuselela isibhedlela esikhangelane lezigulane zomkhuhlane we-coronavirus ese-Thorngrove. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na Mina lani aspeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo yimi owenu untungamili nkomo.